yazanga zingenze njani uthando lwakho lona lumile njalo sandwa sam ngimuyi kho konke imihla yonke mina ngikhonza nawe sandwa sam yazanga zingenze njani uthando lwakho mina ngazingenze njani yebo sasalethu ilibona liqhakazile ngoba kimi wena uyikho konke ngikuthandile wena sandwa sami ngikukhethile mina kwabaningi ngikunqanyiwe wena love wami noma ungabizimbutho lakazulungisayo khetha wena ngikukhethile khethile wena song alone ngikukhethile khethile
Ngoba kimi wena uyikho konke.